Ibambe izulu kandaba lingalithona njani lapho elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya thina lapho-ke siyaphila sibelokuzwayo yelo-ke ngugiftube kuhlelo zibapho today asixoxeni lamhla-ke sixoxa ngodaba oluqakathekileyo ihlandla lesibili lokubhalisa ugwalo lokuvota so siyakwazi ukuthi kule biometric voter registration ekhona so yikho okumele sitshaye ngakho-ke namhlanje kodwa singahangeni khonapho lingakhohlwa ukuthi lango-8 o'clock ngiyaba yino-blessing zulu lapho sabe sitshaya khona udaba lokuvota lololu i-part 2 ye-biometric voter registration so asilindeni sikhonapho so sikholiseni sixoxeni sibe sonkeni sona singakwenza kunjalo zulu sibona ukuthi silobani khonapha-ke enkundleni silo ubanyana Wellington Painters ukhona ngale kule South Africa kodwa izalo seZimbabwe esihlala khona ngale kule South Africa baba banyana kunjani
yebo baba kunjani
ye angiliphambanisa ibizo ngubhanyana kumbe ngubhayana
yebo lirayithi ibhayana lirayithi baba
ye akutho-ke bhayana wena ukubhalisa kugwalo lokuvota kubona njani khona
okay mdakababe ake ngibingelele kuwo wonke uzulu okhona okokuqala ngiyabingelela yonke indawo emagumbini amani omhlaba uba vele sigcwele umhlaba wonke ngiyabingelela mdakababe leqiniso mdakababe ngicela ukubuza okokuqala ukuthi olule qiniso nawe uyakwazi ukukhuluma iqiniso
kakhulu mzawami kakhulu unyoza kubona yes
okay wena ubona kuyothi siza ngani kodwa ma uthi sihamba siyashona siyabamba amalayini noma singabamba inkulungwane zamalayini ubona kuyothi siza ngani
ye ngibuye kuwe-ke ngibuze umbuzo lowo ngoba yima kumele ngibuze ubona ngani kuyasiza ngani mnumzane
singamboni kuyosisiza mdakababa ngokubona kwami kungazo kwabanye
ye kutho ngani baba
kambe kunini sibhuqwa yindlala manje mdakababa kuthethi sigcwele emazweni siyahlupha siyalamba egoli yasizwa la makwerekwe sizwa ngayo yonke into
so kodwa ungabhalisa ube suvota akusuze kube lenguquko yini
vele mdakababa uyangena egrawundini vele sekunethim ene-one mina vele ngiyangena egrawundi sekunethim ene-one kuyosiza ngayo sekune-1-0 ngiyengena egrawundini vele yalendazo sine-one ishaphungile zero kuyazakala phela ngithi ukuthi ishaphungoreti seyihambile
soke kodwa nxa sikhangela sibili ukuthi kuloba bakwakuthiwa nguplato owathi nxa kukuthi abantu bengaphatheki kwezombusazwe bagcina bebuswa ngabantu abangafuniyo akutho ukuthi ungekela ukuthi uyevota uye kuyobhalisa ukuyavota ungasavoti suyekela phela abanye abantu ukuthi babe bebusa khonapho akunjani mnumzane
kwenza kanani ngo-2008 mdakababa
khuluma sizo tshela mina
yikho ngezinye zezinto yabona sesakhetha ukuzithulela mdakababa uyakubona lawo angithi
manje ungathula kuyagcina ngani phela mnumzane uzahlala khona ngapho phela e-South Africa isikhathi eside kakhulu kungalungisi ekhaya awuboni ukuthi kunjani
isibaya sincane inkunzi iphosa inkabi isibaya sincane inkunzi ihlaba inkabi le mhlayo yona inkabi kwenzayo inkunzi yemhlayo mhlawumbe ayengithi mhlawumbe ngoba kuyafiwa mhlawumbe kuyenzakalani mhlawumbe lathi inkabi ziyosala-ke sezithi kuvuka-ke nazo zama ukubhonga uyabona
kodwa inkabi phela kwesinye isikhathi ingagcini isehlula inkunzi akunjani
yebo kungenzakala ma engazibisela
nganto kudaba khonapho ukuthi inkabi ihlaba inkunzi khakha sokuzoidibadini awubona
mdakababa asethembi ukuthi ngoba kulo nyaka sohamba siyekhaya njengoba siprepare ukuya ekhaya sesisala athi sibhalise-ke kodwa ne sesesicela la makhiwe ukuthi asigedele ngabe basiyekele egoli sihambe lathi siyilungise ilizwe lethu ngoba lalelo esikulo vele bazimela abantu balo bazilungisela ngithi Yebo.
Yebo, bese bambe khona lapho bayana ungayindawo. Sithathe umama ke uCaroline Moyo. Yokhona lapho kuthengwani? Caroline Moyo kunjani mama?
Phila babani njalo.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani lapho khona kula?
Hayi, kushisa nje kuphelelanga.
Ya, sizokutshela ilanga liyashisa kakhulu ngapha kulomoya omunye omangalisayo njalo kungani awuhambi kahle kulomqando.
Hawu. Hayi kuhle.
Ye, akutsho-ke ungunkosikazi kumbe ungunkosazana moyo?
Angizwa.
Ungunkosikazi moyo kumbe ungunkosazana moyo?
Ngunkosikazi moyo.
Ye, ngunkosikazi moyo. Tshono-ke phela ukuthi wena ngwakho uzahamba uyebhalisa uvota yini? Uzakwenza kumbe usuzokwenza?
Hayi, mina ngibone ngathi kuyafana nje mntababa ngoba angazi uvote kungavele bacabangela isayidi yabo yodwa. Wena nxa usuvotile ukuthi becabangele labanye abantu amboni mina bekwenza lokho kodwa bale lekhampeni ukuthi lathi sibavotele subavotele sokunjalo alina abantu abasalinaki nje
pho-ke manje ilizwe lilungiswa njani inkosikazi moyo nxa ukuthi inkosikazi moyo engasozavoti kuyahamba njani manje khonoko
hayi khona naye ngikhulume kangako but hayi mina ngibona for yena misayidi hayi kuyafana njengoba ubhuti echilo laphana ukuthi kwenzakalani ngo-2008 abantu sasivotile kodwa ngithi kwambanqa kwasagcina iqiniso selingasaphumanga kwathiwa kwenziwa ama-rerun ehe manje kokhonoko kuyafana muntu
kodwa ukuthi abantu bangakhalala silo bathi hayi kuvele kuyafana sishaneni lakho sokumele kuhlala kunjalo sokumele vele kuhlala kubusa ibandleni lodwa
bona ngabakhuthaza nje abanye ukuthi hayi ngoba nje uDisemba ufikile siyahamba emakhaya kubhaliswe sivote kodwa uvoteni wethu sizoba nezinsolo futhi sokungasaphumanga ngendlela impumela eyabe ingakhona
wena uyabe ufuna kuphume njani nkosikazi moya
hayi kumele vela ndababa nasivotile phela kuphume ngendlela iqiniso ngoba linjalo ayisikho esiyabe sibala kodwa laba ababalayo bakwa ayi
ye bamba khonapho-ke uthi lokhu uthulisa umntwana ubambile khonapho sithathe omunye ubaba osecingweni lapha ngike ngizwe silobani lapha ecingweni ye ngizokuthiwa-ke silo moyo lapha baba moyo kunjani
hallo
moyo kunjani
kona kunjani dis
ngiyaphila kakhulu kunjani khonapha egoli
hayi mina ngilapha ekhaya ngisengikhwali
o kunjani ekhwali bani
hayi khonokho
ye so akutho-ke ukuthi wena siyakwazi ukuthi usubhalisile kukhathi lokugwalo lokuvota kodwa-ke lakula bantu phela bathi babona ukuthi kulo ncedo ngiloba babhayana lapha ngibe lo nkosikazi Caroline Moyo bathi hayi bantu vela kuncedini next lokho
ye abantu abaningi angithi laba ababusayo bakuyenza ukuthi ukuvota kungaqakathekiswa ngoba nxa usakhumbula Gipsy even umungameli ngokwakhe uke wathi yena ucabanga ukuthi ilizwe leli ungalithatha ngokufa ku-x kuphele ephepheni thina salilwela khonokho bekuyizindlela zokubulala umoya wabantu ukuthi bayevota kufakwa ukwethusela ukuthi ungaze uvote akula enye impumela engabuya engayisiyo leyo efunwa yilabo ababusayo so ngokunye kwakhona okubulala abantu i-spirit okwakathesi nxa sesikhangele ukubhalisa kwabantu ukuthi banelise ukuvota imfundiso yakhona ngalolu daba ibe lutshwani kakhulu asazi ukuthi why yenze ukuthi ibe lutshwani kumbe kwenzela ukuthi abantu banganelisi ukubeyazi kumbe abantu ngobuningi bengavoti kumbe vele zindlela zokuthi ama-elections wona la azayo asetshontshiwe yikho kunye abantu abakukhangeleyo kungani kuyabathupha lokudlangudlwango obuphathelane nama-elections awelizwe lakithi ngeyinye into ewara abantu
ye siyakuzwa kakhulu bamba khonapho-ke baba moyo ungayikhathana ngibuyele kubhayana ngingakayi kusylvester usylvester undlovu ndlovini ubambe khonapho ngiyabuya kuwe bhayana uyazwela lapho uyakhuluma ubaba umoyo ngakhonokho ukuthi kwenziwa njani nxa kuvotwa abantu sebengani bafa inhliziyo pho inhliziyo zivuselelwe njani bhayana lapho
ndakaba ukuvuselela inhliziyo vele sesifila isekho enye into esiyilungise mntakababa. I think kahle kahle sekuyezongenela uJesu yabona mntakababa. Ngoba vele into ekhona yokuqala eqinisweni ukuthi abantu sesafunda kwamanje abasafuni ukuyeka eganyeni beqala ukula benzeni yabona ukuthi nesikhathi esifikiswe samanje yabona. Abantu abayovota vele sokusazakala ukuthi ngobani labo sibani understand mntakababa. Ukuthi now uyakwanda ngakubuza simple question mntakababa uzomphendula.
Iye ngiyakuphendula sibi.
Wena uhamba uyovota.
Hayi mina phela mina ukuthi i-newsman yabona kuyahlupha ukuthi ngithi
ngikubayi orit uthi linaye okay lina phela ngalicatha ukuthi likuphi lakuphi
iye kunjalo
kodwa mntakababa sesaphela uthando eqinisweni mntakababa emide iminyaka suphe kasilambile mntakababa
ehe so abantu vele
silambile kubuhlungu uhambe izwe mntakababa hluphekile egoli sihluphekile ungabuzobona ukuhlupheka kubhalwe emehlweni
ye madoda
kodwa kunelizwe lethu mntakababa
ye pho manje sikulungise sithini mzala
khona kokulunga kuyolunga isikhathi siyofika ngithi ngeke sikhulume kakhulu uwabambe lawo magama mothi ukulunga
kuyalungisa
la uyakwazi ukuthi ukulungisa nini futhi idate nini la akwazi abantu
uyitshela mina vele
no la uyakwazi kuyakubona ukuthi vele kuyalunga sokuthini
alright baba khonapho ngizawulubele ludaba lona ngithathe ubaba uSylvester Ndlovu Ndlovini kunjani
ngini into engithanda ngayo ukuthi kumele sibe le nhloko nje kuthi kumele inhloko ngoba uyabona ikhathi lokhu umzimba uma ungela nhloko vele akusebenzeki kahle
inhloko lapho
yenza sona ukuthi sikhenze umsakazi yakithi inhloko mase nenhloko sizokwazi ukuthi isikayibise kuzoba nempande kahle
so wena okutho lapho uthini akuphumele egcikeni ngiza uthini vele
njani
ngithi uthini sibili ungasuthi kumele kube le mhloko inhloko yayo
kumele sibe kumele khona kuba ade bekwenza ukuthi kumele kukhethe inkosi yakithi bebe right ma bethi kumele kukhethe inkosi yakithi mandebele kahle kahle alakhanda
ngoko kumele abe le nkosi then ungaba le nkosi sokuqhubeka kusiya phambili
yikho sizokwazi khona ukuthi sikwazi ukulungisa into zakithi ngani wamanye into zokuvota lezo kumelekuthi amandebele a into zokuvota lezo amandebele evotele yona ukuthi afuna inkosi yawo kuphela
inkosi manje ayivotelwa phela
hayi inkosi ngoba siyabona bazama ukuvotela inkosi kodwa baluvala udaba lwinkosi vele balumbokoza ngiyalandela imizini yakuyakubona konke lokhu bazama abantu ukuthi bevotele inkosi kodwa bafuna ukumbokoza ukuthi inkosi ingakhani
so wena uthi akudinga inkosi kuqala ungadinga inkosi abantu besintwini sebelandela khonokho bethiyana nalokho okuvota njanjani
ya vele ngoba into zokuvota lezi into zokuvota lezi vele zizoba nokurobha phakathi vele zizokumgaza esaphila kanjei
manje uzalandela inkosi inkosi anti yabe isiko manje isemandebeleni kuphela iyabe ngaseyonkosi yabo umgabe phela
khonokho uzobona bayasiraza bayala khona ukuthi sibe nenkosi baya kuyala khona ukuthi sibe nenkosi yabo yikho unye vele ukukhomba ukuthi vele bona banesihlobo umele sibayekele amashona evote wodwa le thina kuphela sicela ukuthi sifune ilokhu inkosi yakithi vele ibuye
aha siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Sylvester wena-ke kodwa vele awusuze ubhalise uyathiya kunjani
hayi hayi kubhalise ngiyozama khona kokubhalisa kumele sibhaliseni sizameni kodwa into kumele siyihambise phambili ikuthi sibe nekhanda
kodwa ngayo inkosi inkosi phela suzingene ku-ballot box so uzavotelani awukwazi
injani
inkosi phela ingeke yangena ku-ballot box kuyahlupha lokho
angeke yangena
so manje uyavuvotelani phela
hayi khona ngithi kakhulu into kumele siyihambise kakhulu phambili ukuthi sizame ukuthi silungise indaba yethu le nkosi ngoba into zokuvota lezi vele sizozama ukuvota kuphela kodwa vele angizenzi ntoizosihambisa phambili ngoba vele esiloumdalalane esaphila vele kuba nzima
hayi siyakuzwa kakhulu-ke Sylvester Ndlovu ungadinelwa kusasa mnumzana sibonge kakhulu ba
okay.
Ye ubulalele okay. Phela ungakhohlwa lango-8 o'clock sikhuluma ngodaba olufana lolo olufana nalolo 8 o'clock zabe sikhuluma nge-BVR lenhlanja lesibili lokuvota ye sibonge kakhulu babayi
okay.
Ye ngibuyele-ke kukhosikazi Caroline Moyo ube usuphostela lakho lokuqina mama uzihambele nje so uyamuza uba uyakhuluma lapho uthi ngavele khona akuvotwa abantu besindebeleni balungise kwabo okwenkosi kuphela bachana lakukhona konye okuningi wena uthini ngakhonokho nkosikazi Caroline
kodwa ngoba nje uphendulile laphana wathi inkosi ayingene kuvoteni so hayi singakulungisa yebo yebo esindebeleni kodwa angithi siyabe singekho ngesiyabe ngoba singaba ngaphansi kwenkosi kodwa lelo kumele kuvotelwe phela lohulumeni so ukuvotela uhulumeni yebo singavota kodwa ezongikhulu nje ubhotekile ukuthi esaphila hhayi bona ngathi mina kuyazifananela mne
kuvela kutshintshe lutho
hhayi ile kutshintshe lutho
manje kuphela abantu bathi uhulumende uguqulwa ngokuvota phela ezombhobho lezi lokunye okuthize akusasebenzi kangako so kuvota lapho ex into enkulu awubona ukuthi kunjani
kodwa ngikusisanga baba
yes nalele mama kukhona Caroline
yebo nalele
yeah. Abantu bathi u-ex ukuvota into enkulu kakhulu so wena ukubona njani khonoko
yebo khona ukuvota into enkulu kodwa manje sokubulala abantu inhliziyo phela abantu babe bevotile ngoba ngishilo lasekuqaleni ukuthi babevotile sibuye njalo imiphumela yangikhona siyaroshwa kungasaphumi sokuphuma ngezindlela so akukhona kuyabulala abantu inhliziyo ukuthi benjani bekwazi ukuvota ngoba manje abantu abaningi hhayi badelile ukuvota ngoba manje sikwelinye ilizwe siyahlupheka akunatshintsho nje ukuthi ngabe sivota kunatshintsho sizabuya sijike futhi kwamanye amazwe sizofuna ukuthi maybe sithole ukuphila
awuboni-ke usufuna ukuthi uhambe kumbe ume kancane ubesuhambela ufuna ukuhamba kathesi okay baba khonapho nkosikazi moyo sithi lo mama-ke usikhathele nyathi khonakalilaye usebutswana ngokuzwa kwami mamdluli kunjani halo mamdluli ye umamdluli lapho nganangimuzwa kuhle ukhona yini mamdluli nyathi kungazani ye kunjani mama
hayi ngiyaphila linjani
tuze siphile kakhulu sorry lapha ngani asizwani kuhle kodwa sesikuthola kuhle kunjani lapho khona kodwa
hayi lapho ngikhona mina kurayithi namhla
ye bantu usebutswana vena
ye kaburona
mamdluli ukubhalisa kugwalo lokuvota wena ume njani khonapho
ukubhalisa sile sizahamba siyebhalisa kodwa ukuphola ukhona babadubela uyenza ngani sina singani siphelelwa ngamandla ukuthi kwesinye isikhathi abantu liyavota kuhle impumela ziphume kuhle vele ukhulu aphikise nje athi yena kayindawo uzasukela so ukuthi sithena sizikhupha sesikho kwenza kuphela ukuthi sizathini ngoba vele siyakwazi ukuthi uzabe uyaphinde khonthena kwenza ngo-2008 ayali angayala sizama uthini ngoba lalabo esuze bebezinika amandla ukumsusa bayazi ngani banesaba manje thina vele akula nto esingamenza yona ngithi singabantu sizahamba sisebhalise ukuvota but ingani akusikhasazi njalo maybe unkulunkulu ngiyozasisiza thina nje ngokwethu ngokwenyama hhayi vele sibuthakathaka semngoba uyayala nje athi angiyindawo manje sizamenza
pho manje mbona ngazani yikho okuqathekileyo esingakhuluma ngakho-ke namhlanje khonokho ukuthi pho engayala ukuphuma kuthiwani othi-ke nokubaba umoyo uvolta moyo baba volta moyo engayala ukuphuma ubaba umnumzana mgabe sedliwe kumele kwenziweni
kanamandla wona lowo ukwala nxa edliwe into enzaza
laphana phela kuthiwa wadliwa ngo-2008 moyo ngo-2008 abanye baqabanga ukuthi wadliwa so ungani kunjalo
ye ngo-2008 wadliwa kwasekufakwa othabo mbeki ukuthi bazobona ukuthi impumela leyo iphuma kanjani impumela yayisiphuma ngendlela yokuthi yena kasadliwanga but kuleso sikhathi abisikhathi sakhona besangamacili bebaningi kathesi izano ekhona isiyo ekhona kathesi lalaba babeqila sebekuzonda lowo kucili ngifuna ukunika abantu bakithi izibindi zokuthi abantu abavote njalo badifende ivoti yabo ngokukhangela ukuthi ubucili lobo bungayenzakali kuma-pulling stations babale labo babekwazi ukuthi kuvote abantu abangaki each and every polling station ukuthi abaphelisiweyo bangaki abavoteyo bangaki iphathi eunileyo yiphi ethole ngaki yiphi kanjalo njalo sonke sidifende amavoti ethu kasoza ayalele nxa edliwe esikhundleni ngoba amandla abantu makhulu kwedlula umuntu oyi-one kathesi lama wo veteran akhona akasakufuni khonoko abantu sebevuleke ngcono kule 2008 yithemba kathethi yiji uzaphuma uyafuna loba kafuni abantu sebezwele ngokudubeka angimboni umuntu ozabe lokho esithi udefender ukudubeka wonke umuntu ufuna impilo engcono gives uzaphuma nxa eziwe abantu singazimisela simthenisele ukuthi udliwe la umuntu ufanana lathi uzaphuma kuphela
bayana uzaphuma kuphela kumbe wena njengoba usithi awusozuke uvote kumele kwenzweni manje bayana
ukhuluma nami baba
ngikhuluma nobhayana mana bamba khonapho ngize ubhayana lapho uthini bhayana Wellington
ukuphuma manje sokunzima yazi yini mntakababa sokukunenga ongamaqembu qembu uyakubona sokukhona kulokuyimthokazi lonye ngamoko kamjuli nakho okunye kawelishi uyakubona sokukunenga so abantu vele sebesifithekile yabona manje singathathi sambi mango singathathi imbeke abantu bazodliwa bazowina ngoba ongamathole phandle sokukunenga so abantu sebethejele lokhu abantu sebethejele lokhu sebethejele lokhu ukube mhlawumbe ayahlangana namathole bewuzoba ngcono lelapho ukuthi bazonomqeti asazi sobona khona le kodwa sohamba sami siyobhalisa sivote yabona kodwa enye into futhi engifuna ukuyibonisa abafowethu angithi abantu ubungozi obukhona ngelizwe lethu ilizwe lethu wonke umuntu sekhorati ngakuthi angifanise njenigeria andiasend ukuthi enigeria wonke umuntu sekafuna phela ma ngifika mna kunje egoli ekhaya kala umuntu uma usethi ubuye egoli uyabona ukuthi abakuwelkami sebekucabanga ukuthi loya kwenza kanjani imali ekhaya wonke umuntu sekhorati okungaw ukuthi okhulu ma engaphuma vele akusekho umuntu okuya afoka abuse laphana why ngoba wonke umuntu sekhorati sekucabanga ibhizinisi andiasenda konke lokhu yakubulawa yikuthini obanjengathi esaphuma la mankomisho bathi ngo-u esingafundanga nithi yabona ekhaya umuntu ongafundanga ekhaya phela awuqhatha ngoba uzathi yangena e-KFC lapha zofuna umsebenzi emonashi lapha uthiwa yi-olevu ne-a-levu yabona sonke lokhu asinakho ke thina ukuthi vele siyazivale njengaphandle umuntu ongafundanga laphana ekhaya kunzima kungcono apha egoli oba amakhiwa ayaqhatha nokungelalutho yakubona kodwa sibuyele futhi ekwendaweni zokuvota hey kunzima kulo nyaka ngoba mathi uyafika ukuthi amatholi asemaningi uyabona so kulo nyaka sizobazodliwa abantu bedliswa ngamatholi la asethatha abantu ama-99% uyabona
yeah
enye into futhi eqakathekileyo futhi ebesingayicela yikuthi sicela abantu njengawe-UK lapho yabona use-UK abantu laba bafundisiwe ukuthi into zepolitiki ziyafika ziyedlula uthe ngikoke uhambe emakhaya emareserve emarulal abantu bayakulalana bayachayana bathemba kumele befundise ukuthi befunde ukuthi uvotela mbe ngivotela UNDP or uvotela izapho or uvotela izano mase kuphelile guys let's work together fine kunga manje abantu balokhe bebhizi besikhombana ngomuntu olwana ngo-NDP lwana ngezano lwana njeandiasende into engize ngicela abantu befundise ukuthi ipolitiki into efika idlule abadala emakhaya befunde futhi bekhululwe emakhaya ukuthi livotela into eyifunayo ekhaya phela isiligali ukuthi ona mhlawumbe njengawukhethi use-UK ungabona urigwestipe sikadonald trump usuke ecala ungabona urigwesa obama endaweni yokuthi usuke ecala manje uk bathola nasegoli apho yagqokesikazuma yagqokesikamalema yagqokese inkatha wathemba isfree nasekhaya kuthola kube njalo futhi abantu bengatrekelwa abantu ize bewine kahle yabona manje ngeke sikwazi ukuthi ema-reserve umuntu wayevota ngoba esesaba ngiyangizwa mntakababa into engikhona kuyo
ha ujayele mntakababa sesingakuphumuza nje uzijayele phansi ushaye sibile esikhonkosini
hayi ngisasekhona isikhathi ngisaselazo
olrit hayi kulungile yenza njalo yenza njalo nkosikazi Caroline Moyo uyazizwela lapha uyakhuluma umnumzana uthi yeyi into ehluphayo ukuthi sokugcele la mabandla amaningi lokunye kuyabe kuvuka ngapha okunye kuvuka ngapha nxa abantu bemagqamuqamu kwenza ukuthi abanye abantu bengafuni ukuyavota akunjalo
ngiyamuzwa lapho umfowethu ngiyamuzwa
so khona ukuba ngamaqamuqamu
mamabandla ekhaya asemaningi kakhulu ngiwuswele nje ukuthi nawe uyenzele uvotele bani uyekele bani
so kumele kwenzweni kumele kwenzweni ke nkosikazi Moyo
hayi khona vele nje akula ngazele emaningi ngeke thina siwadabule kodwa kumele nje kuphela sikwenze siyasiyezama kuphela ukuvota ayikho enye indlela esingayenza
mana sibuyele ke kumamdluli mamdluli usakhona
khona
mamdluli nanti udaba lapho ukuthi ukhanya sekula maqembu amaningi kakhulu abanye bavela ngapha abanye bavela ngapha abanye bafuna inkosi abanye bafuna lokhu lalokhu pho kuyavotwa kuthweni kukhanya yikho okunye khona okulimaza abantu
ya hilo uyabona ke iluhlupho lapho luzavuka khona khonapho zemasesikhineni yikho lapho kuzavuka khona uhlupho khonapho ngoba sizathola ukuthi abantu ngobuningi sivotile sibili kodwa kuyiqamkama 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 izani yaphuma le nambe phezulu khonapho vele yikho lapho kuzaba lohlupho khona ngoba uzathola umkhulu la ethole 64% EMTC la yathola 64 enye la yathola izani kwisidensa nge-99 ngoba vele yona yiphathe ebusayo ogogo vele abandlula soko kinto abayaziyo kuphela ukuthi bengabona kuphela umuntu abamadleni abamfakela usayo bona babantu bona labo abanye kona labo iproblem yabo abaya emakhaya abasizi ngalutho emakhaya asezi sokungahamba ekhaya khona ngale njengakithi elifani uzathola ukuthi amarazi up and down kuyadliwa irayisi kuyisimpu sezingalashukela njalo njalo yikho abakuthandayo ogogo konke bathoma nkomthetha zimla amathayini vele bona bathi number one siyini besuka lapho bayavotela yena lo abambonlekisa yona leyo mgani lo abangambonanga shuwa siyivela abazilutho noma besiyafika kwangale emahofisini lapho kuvotelwa khona abakalokuthi kuhamba njani kuyanga uyabona so labo kabaphume behambe emakhaya bebonwa ngabantu bebonwa ngabadala thina kula nto singayenza noma singahambe ekhaya sifike sibalutshani kakhulu abantu ngokuninga basekhaya basemakhaya abadala basemakhaya khona le yibo ababadingayo ukuthi bebabone beyiqamukamu benjalo bebaningi kakhulu abahambe emakhaya bebonwa ngabantu bekhuluma ulimi abantu bebazi bebatshela ukuthi uhlupho lunga abantu bodubo bayalibona abadala abadala vele baphuza ukurobheka mina ngiyabazi bahambe ekhaya uphela usuke ubathi mpupumpupumpupu ama-10 kg sase bebeyabevuka bangivotela bathi usinikile impupu uyayibona
aha nato udaba khonapho sibuyele sidinge ubaba ngizokuthiwa sibe baba uMaxen Ncube ubambe khonapho uMamdloli mnumzana Ncube kunjani Maxwell Ncube sabona
Sabona njani mfowethu?
Ngiyaphila mfowethu kunjani?
Ngiyaphila.
Kukuphi khona?
Ngise South Africa eThembisa.
Lo kunjani Kenneth?
Hayi kuhle khona bona.
Uzahamba uyobhalisa ukuvota?
Besithina besithi sizozama ukuvo ukuzama ukubhalisa futhi manje sasesiswela isikhathi emsebenzini sokuthi siyozama ukubhalisa ekhaya into ebekade sasiyicelile ngiyosekuqaleni sasifake i-memorandum ukuthi sicele ukuthi bakwazi ukuthi thina e-South Africa basinikeze indawo yokuthi mhlawumbe sikwazi ukubhalisa for ukuvota manje-ke isikhala zethu zayesizeswakale
so awusavoti vele
hayi isikhathi sokuvota ngiyangisena so emsebenzini benqabile ukuthi banginikeze ama-days okuthi ngiyokwazi ukubhalisa
wagcina nini ukuvota
senzi ngingaba khona mina because mina 35 years akaze ngingabhalisa ukuvota
manje ivoti lakho kuyabe sokuyiseleli 1 kuphela ukuthi umuntu eshaye 51% elakho nya uyabo so labo bangafuna ukubhalisa uvota akusitshele baba Ncube kwenziwa kuyini
kona uma sesiyakubheka futhi abantu abokusuke bengafuni ukuvota into yokuqala basebe beyitshele nje ukuthi ukuvota nje kuyafana like ekhaya amavoti usengathola ukuthi mhlawumbe iqembu eliphikisayo linqobile but ngendaba yokuthi abantu besuke besakudlami nokukhuluma-ke obviously amavoti bese wathatha-ke yanikeza iqembu elibusayo so kusuke kube yiyona into esuke isithuze sintsha yasezimbabwe
so
siyakufuna ukuguquko siyakufuna ukuthi yonke into ibe right but siyahluleka
so abantu babona ngani kulobo ngilimbalo othize
bona bukhona vele budakazi nje bahlala bungekho and buzohlala bukhona
pho akutshela uzulu sibili baba Ncube ukuthi kumele abantu benzeni lapha ngoba uthetho lolo lubuyayo luqathekile kakhulu
mina engakucela emphakathini ukuthi noma ngabe mhlawumbe kuthiwa iqembu eliphikisayo linqobile bese kuthiwa mhlawumbe kucela ukuthi kwenziwe ama-repeat amavoti why kuzomela uzulu ukuthi ulalele ukuthi makwenze i-repeat like mhlawumbe if you are mathematic and like ngo-98 ngesikhathi ngisafunda-ke mina engikwazi ukuthi iqembu eliphikisayo ma sasilalela imiklomelo yakhona lalinqobe kahle nje ngalokho-ke ngoba i-upper hand kule qembu elibusayo kwathola ukuthi kumele abantu balalele ukuthi amavoti bawaphindisele phinde kuvote kwabusha okuyikho kwethina-ke okusikulekayo kumanje sisahleli lapha emazweni asidabulile ngoba yathola ukuthi mhlawumbe uhlala unyaka uhleli ngaphandle ungakwazi ukuthi ekhaya uthola ukuthi uyasebenza emsizini abakhona ukunikeza ama-days but mase bakunikeza ama-days okunikeza u-2 days angiyokhona ukuthi ekhaya for 2 days
kuthi
iy'hlobo zethu iy'bona kanye ngonyaka asijaboli sikathi le nto isiphatha kabi siyintsha ngoba okwamanje sesize singasazani isemile bese sikhule nazo ngamukile abanye bakwamanye amazwe bayiba kwamanye amazwe so noma sewushonile ahlala uthosi yeza umuntu engakabuki uzophonsilide imo elo ethuneni lakho lento iyasikhathaza ngempela
ya kuyathuba kakhulu baba Ncube hhayi siyathaba ukuthi ungenele kuhlelo sungathina nokusasa baba
siyabonga baba
ye uthi mbuyele-ke kubaba uVolta Moyo khona ngale ngihwali eGwanda South baba Moyo lokhu khona ecingweni
ngikhona baba Justi
nansi izikhalazo zabantu uyazizwa lapha abantu bathi sokugcwela amaqembu lamaqenjana lokunye okuthize so konke lokhu bathi lakho kuyabe kuphula inhliziyo ngoba kuyagcina kusenza ukuthi ibandla elibusayo ligcine linqoba akutsho khonapho ukuthi ungathini
abantu inhliziyo zabantu zingabuli ipolitics injalo umhlaba wonke kuhlala kunamaphathi amaningi emazweni wonke but kuyabe kule enye i-main opposition eyiyo engaxhaswa ibisisebenza ukuthi ithathele lelo ibandla eliyabe libusa amatomu khonapho but esikhula ama-alliances like i-opposition party eyiyo enkulu ye-MDCT siyenzile i-alliance le-MDCT eka-Welshman labo BP lamanye nje amanye ama-opposition parties kutsho ukuthi laba abantu bazavota beyinyandanye okungazwisa ibandla elibusayo ubuhlungu ukuthi linjani lize liwathole amavoti amaningi njalo singakhohlwa ukuthi lelo elibusayo selingama-splinters amaningi bayalwa kulabo G40 kulabo Team Lacoste kulabo banibani ama-veterans lawadonselale ipolitics injalo ayisuke ukuthi yona izano yiyo e-united layo kuyadonselwana abantu bengaboni inhliziyo bacabanga ukuthi kwengale kozano khona kuklini ibibambeni akunjalo abantu bonke abarejiste bavote sizanqoba abase-South Africa bakwanisa ukuyarejista ezine-Bed Bridge laphana atsho ukuthi uvotela kwi-peopling station ibizo lakho uzalithola khona ngale mhlazane esiyavota babe sendaweni ezinjengobutswana kumbe bahlale eHarare kumbe bahlala ngaphi barejista ezini kubo-Plumtree khona ngale atsho ukuthi ufuna ukuvotela kwi-peopling station loba sithi mhlawumbe use-South Africa ubona ngani awusoze ukwanisa ukuya nkini elupane kumbe echolotsho ungavotela ezini khonapho e-Bed Bridge kule-peopling station oyaziyo ukuthi wena uzabe ukhona so lapha abantu abarejiste babadube bayevota i-politics vele ayenzelwanga ukuthi imi ndawonye i-dynamic into ehlala itshintshatshintsha itshintshatshintsha umumo mhlawumbe ngelanga lelo sisiyavota bonke bona labana abantu abakuzano babe sebemhlamukele lo obusayo ngoba labo bayadubeka
ye bamba khonapho-ke mnumzana Volta Moyo sithathe-ke ubaba uzibusiso ndabaningi moyo baba moyo kunjani
ngiyaphila baba
ukuphi khonapho baba moyo
ngilapha e-Auron weBotswana
kunjani kesi
hayi kuyatshisa mbijani izulu lalifafa emalangeni kodwa hayi unamhla kuyatshisa ba
ye siyakuzwa kakhulu so-ke akutho wena uzabhalisa ukuvota kumbe kume njani
ukuvota ngizakuyabhalisa sibizi ngekhefu ngizasuka lapha ngiyobhalisa ukuvota ba
so ubona ngani kunceda ngani khonokho
kuzanceda sibili ukuthi sizame ukani siyakhululeka ngoba ngilapha eBotswana lami kangithandi ngifisa ukuthi ngangisebenzela elizweni lami kodwa ngendlela elimi ngakhona kuba nzima ngale ndlela so kuyavota kuzaphathisa kakhulu ukuthi mhlawumbe singaguqula uhulumende sizame umuzi bese sifuna into yena uzasenzelani ngoba loyo silayo sehlulekile ngeqiniso mina ngikhumbula mina ngizelwe ngomnyaka ka-87 ngithe ngikhula vele ukuthi awupresident womgabi lanamhlanje lokho umgabi yonke into zisonakala kunjalo angaboni ngqukuku wenza so la mzenzeni seBotswana ngalesi sikhathi ukuthi ngizame impilo ngoba elami ilizwe vele angalibona ubona ndibazi
so-ke ubona ngani ukubhalisa into enkulu kakhulu ukuthi ungakwenza la ufake ivoti lakho kuyanceda kakhulu
kuqakathekile sibili baba ngoba ngicabanga ukuthi ngafaka lami ivoti yami hayi singiyedwa omunye la uzafaka ivoti then kuzayenza ukuthi uhulumende siyabe singifuna asenzele sokufunayo anqobe ngezinye indlela
ye so akutshele-ke labo bangafuni ukuthi bayibhalise ukuthi bevote akubatshele sibili ukuthi hayi bantu kunje
eyi iqiniso mahlaba ezulu asihambenini siyevotwa ngoba sizabe lokhu sikhala elizweni lezithi yeyi zimbabwe uhulumende into kazimangakuhle izinto zilungiswa yithi so kumele sime ngezinyawo siyezama ukuthi siyevota lathi sibone ukuthi kuhamba njani ngoba singavele sikhale sini one ndawo ungakhali uvele mbelekweni so asisukumeni ngobuningi siyovota silungise ilizwe lethu ukuze sibone ukukhululeka okunye okungcono. Ngoba noma kwakukhululekile ngeqiniso ngalo ukuthi umgaki kulokuhla kwenzileyo, but kwakade si hayi asimphunguzeni umuntu omdala athi sibone omunye asincedise.
Awuboni-ke uyijaye mnandi kakhulu khona ngapho-ke ngizibusisonda balingi moyo ungadinelwa kusasa mnumzane.
Ngiyabonga baba.
Okay, bye bye. So-ke ngibuyele ubhayana mbonazani usehambile. Singazibhayana lokhu khona? Ngiyakhanyazana ubhayana sehambile. Kuzobuya-ke lo nkosikazi Caroline Moyo. Lokhu sakhona mama. Caroline Moyo?
Yes.
Yeah. Yeah. So-ke uyezwa lapha kulo babethi hayi othi hambani ebhalisa noma kanjani ngoba ilizwe alikakhululeki. Ngokutsho kwakhe sibili uthi ilizwe leZimbabwe ngani akuhambi kuhle konke akungene khonapho nkosikazi Moyo.
Ya hayi baba, ngiyamuzwa lapho ngivumelana naye sibili. Hayi asihambe nini, siyazama siphumuze nini umdala or umbuzo ovuma umbuzo yala sehluleke sizamile lathi. Hayi sizohamba sibili ngoba masikhuthazana sibaningi sithi asambe nini siyozama. Hayi njengoba labalaleli balalele nje ukuthi hayi kumele sihambe nini siyobhalisa sivote.
Wena ekhaya vele uvela ngaphi nkosikazi Moyo?
Mina ekhaya ngiyela upani.
Akukhulumele abantu belupani ubatshele ukuthi kuqakatheke kanganani ukuthi bevote, batshele kathesi bakulalele.
Engikakhulu ngithi khona ngapha elupane asambe nini ogogo labokhulu bengaroshwa ngamabele-ke khona ngale ekhaya ngoba uthe izane uphela ikampena kuze siyayazi vele kuyisikhathi sama-election izane ezinto eziningi-ningi. Hayi beke belibale ngazo bahambe bebhalisa bezame ukuvota kube lo tshintsho, kube lo tshintsho lathi nje sinje abantu ababo sikulona leli lizwa sithandi sifisa ukuthi ngalathi silabo manje ekhaya sihleli nabantu abethu sithole imisebenzi. So bengicela ukuthi hayi bevote bevula amehlo bengaroshwa ngamabele amakhapha abacazimulayo ini hayi beke beme kancane.
Awuboni-ke bamba khonapho-ke nkosikazi Moyo, siye kumama-ke umamdluli. Mamdluli uyazwela lapho ukuthi uyakhuluma umama, so lawo kukhulumela abantu ekhaya khonapho lapho lebhoda wakhona ukubatshiti benzeni.
Lamenzela khona silelo pane sibili lamenzama ukubatshela ngakho ukuthi abahambi abadala bevota ukuvota sibili abadala bazaphuma bevota sibe ngokuningi. Mina njengikucela ukuthi wona lawo amaqembu nalawo aphikisayo bona labo MCC sakungabi yibo futhi abafika ngale sebe ngoba esikhathini esiningi uyabona bafika bona bebe labafana abanyana abasakhulayo ba bafananyana abasakhulayo laphana lipane kuselipane town kulotshwala kuyathengiswa kulamabhawu bangadakwa sebe-rafula abantu abadala uyabona. So abakhuzi abantwana bebandla labo ukuthi bebekwazi ukuziphatha bekwazi ukuhlonipha abantu abadala nxa besenze entweni ezinje soba abadala basingasosiza nisabona vele abantukungabantuaenkwenzani abasahamba abadala ukuyabavotela uyabona. So kaba bafundise ukuziphatha kuhle bekwazi ukuhlonipha ngoba abantu bezanu ngabantu abadala babuya laphana besike beholiselekhoiselekhoiseningibabankomthaasazimlayo abadala sebesithi hayi laba ba-right kabasithethise but laba manje sebedake sithe sabantu abadala ematshwaleni abantu abadala sebedima uyabona. So ngiaza abantu ukuthi kabahambe beyivota kodwa laba abantu bebandlalangikhona ele MCC abaziphathe kuhle nxa bekhona ngale makhaya becampaigna befundise abantu abalandeli babo ukuziphatha kuhle ukuhlonipha abantu abadala uyabona.
Hayi khona ukuthi babe bekuqhashela amankomitho abantu abadala bezinadela.
Hayi bengakhabi bethu ngamankomitho khona kwezani lokhu loku ikhalo kuyewelale angazele kwenze njalo abadala kusasa hayi vele kuya vele bathi benyanye besikhipha sangikhona vele abasasifuni sebesithi kuyachayisa lokhu athi bachaye umntaka nabani benihlayele ukuthi begqoke isikhipha sezani uyabona. So ngabaziphathe kuhle bahloniphe vele bahloniphe into yonkulu kakhulu nje ihloniphe vele thina singaphandle kwelizwe dibe kasikho phakathi ukuthi ezengithaye kuyabe kukhathana but abasekhaya khona ngale nje kuzile umuntu ekuthi bayathana babe sebethana ezibhoraneni bebanga khona ukuthi omnye ugqoke isikhipha salokhu ungavele uthaya umntwana oyi-one kuphela esigabeni ugqoke isikhipha se-M D C uthaya umntwana wezanu wayisinje abadala usubakhethile khonapho uyabona.
Ye, siyakuzwa kakhulu mamdluli bamba khonapho sesilo baba-ke uButho Thuma msongamthiwa ngobutho Thuma kunjani?
Hallo, linjani?
Ngiyaphila, ibizo mbani?
Ukutholiwe Thuma.
Ye, Utholiwe kunjani baba?
Hayi, mbitshana.
Ye, uzahamba uyebhalise ukuvota kumbe awusozibhalise?
Mina ngezake ngiyebhalisa baba ukukhuluma iqiniso.
Indaba?
Ndabhalisa sibili kuhle kuhle akula ngathi nje ukukhetho lo ethola eZimbabwe akula eqiniseko ngalo nje kuphela. Eh.
Kulobuqili phakathi.
Kungathi kulobuqili obuningi kakhulu phakathi njalo nje lalabo babandlela amabandla aphikisayo kambona ukuzimisela kwabo ekhethweni ngoba labo bahlala bekhala ngobuqili esikhala ngabo but kungela abangazivikela ngakho kulelo buqili.
Kodwa ngasibona phela engxenye kungaguquka lo nyaka ngoba kuyasetshenziswa lokuthiwa i-biometric voter registration ukwenza ukuthi xa uhamba bebona ukuthi halo nguthuma ukuthi ungeke waba nguthuma kanenginengi enxa kungaba lo mehluko asikwazi ukubona njani khonokho.
Ye imitshina leyo emitsha ebuyileyo siyayibona ngendlela yokuthi la ibuye sikhangele ukuthi ingaba nenguquko but angiyiboni inguquko yakhona mina ngoba bakhona abantu abalolwazi ngayo kwedlula bona laba abayisebenzisayo ngakhona abamelele ukuthi babazomelwa-ke ukukhetho lwangikhona balolwazi ukudlula bona labo ababeyisebenzisa ngalesi sikhathi esakathesi.
So ubona ngani kukhona ongathelela kubi
na aluthembisi esibaningi nje sibe sikhuluma sike sakhuluma ngayo indaba yangikhona nje amalanga nyana wona lawo sibaningi nje singamazimbabwe sisephalapha abantu vele bakhanya balensolo ngakho kakhulu abaningi
bamba khonapho-ke egolide ngiye kuba uVolta Moyo ba umoyo uyazivela lapho uyakhuluma umnumzana uthuma njalo umzile lonkosikazi Moyo kanye lonkosazana Nyathi basola ngokuthi sometimes kwesinye isikhathi abadala bayahlukuluzwa kakhulu ngabantu be-NDC othola begqahlela amankomitho abantu abadala bathi hayi inkomitho zeni lezi ezinatha ngazo nezezanu into ezinjalo kulungiswa njani khonokho ungani kuyahlupha-ke moya.
Ye khonokho abantwana bamele bekhuzwe bengakwenzi khonokho kaningingengi sibili la mabandla aphikisayo kajelanga kwenza ubudlwangudlwangu ngoba bona kunalapho abathembe khona ubudlwangudlwangu obuningi siyasikubone kuleli qembu elibusayo ngoba lona liyabe lithembile ukuthi ababotshwa abantu bakhona bangaze bajaye abanye kumbe bangaze balimaze babulale abanye kodwa konke khonokho nxa singabantu sihlezi esigabeni asikufuni mina nginje ngisegwanda ngikithi lapha enkhwali singabe suthu sizihlobo iningi lethu so for sure nxa uthee umuntu oyi-one owangikithi umtshela ukuthi usapota leli bandla usule chance yokuthi uluze wena loba abantu babekukhangelele ukuthi bangakwenzela bangakuvotela ngoba ususuke watshengisa into abangayifuniyo now ngapha ngizama ukuthi abantu bakuthi ngibatshele ukuthi ezombuso ezombangazwe lo mbuso kayisiyo into ukuthi wawuyithatha kalula ukhona oza kuthi wena thatha uyabumele la utshengise amandla okuthi ufuna ukubusa ngokuwuthatha lo umbuso ngendlela zonke ezikhona ngokuzivikela ngesikhathi sakhona lokusebenzisa ukukhalipha kwakho namandla akho lothando lwakho lokufuna ukuthi ubone utshintsho ukukhalala kuyake kufanana lokuthi wena ngokwakho uyazincindezela nxa uzathi hhayi mina angisabuyi ngibhalise ngivote ngoba ngomnyaka othile kube lalokhu nalokhu ipolitics ayisinto enendawonye kuya nje kutshintsha kusuya ngokuthi kumi kanjani ngaleso sikhathi lama-supporters obawubazi ukuthi ngabaleli bandla omunye umnyaka olandela uzawathola bengasekho khonapho so abantu bakithi ababe lezibindi bavote ngokukhalipha bavikele impumela yabo umbuso uzatshintsha abantu bakhe babone okusha abantu bahlale kuhle.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Volta khonapho lapho khona upolite kwakuba Maphosa uthi azivoteni madoda kuzobuya-ke uPamela Khumalo uthi siyalibonani yebo Makhumalo kunjani kuzobuya uChrist Ncube ukuthi kumele sithathe ilizwe lethu ngenkani ilizwe dala lashabalaleli kuzobuya uThembi lapha sithi simfonele kodwa isikhathi sethu sesidliwomangoye mbonge lonke elingena kuhlelo-ke lamhlanje asihlanganeni ngo-8 o'clock sizabe sikhuluma ngokufanayo futhi sikhuluma ngokuthi ukubhalisa ukuvota kule phase 2 le voter registration so mina senishabaza mukhe sidube ku-VOA 7 bye-bye.
Ramani Ramachua, 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 Ramani Ramach Thank you.